lokhu kuyatshengisa ukuthi umkhuhlane ungabona usuthatha labantu abaphezulu khona ngalabanje laphandle lapha konke ungakhethi uyabe usukhona indawo yonke lapha esiphuma khona lapha ngesikhathi sekhefu lapho umkhuhlane osuke wazalela khona lapha abantu sokuvulwa amabhoda abantu sebengena nje phakathi kwelizwe abanye bephuma abanye njalo kunjalo kungena abantu abalemkhuhlane labanye abalabomkhuhlane ngoba abantu kade befaker ama COVID certificates bebesenza lokwana komkokotela lo muntu lomkhuhlane ubebhadale nikwa yonke indawo ngapha emazweni la kade kwenza khonoko yiko kuze kwabangela kakhulu umkhuhlane lo uzalela andisilokudana kakhulu ukuthi umumo lo awumanga kuhlokwa kathesi.
Bakhona abathi ukubhubha buthumuthumu kwabantu lokhu kuveza sobala ukuthi umumo kawumanga kuhle ezibhedlela. Ungathini ngalokho?
Ngabantu abalahlekileyo labo. Inkomo, i-corona kayila sibhedlela ma. I-corona kayila sibhedlela. Ngithanda ukuthi ngitsho njalo. I-corona ayila sibhedlela. Isibhedlela se-corona ngumuzi womuntu lapho ahlala khona yena. Isibhedlela sakhe ngoba khangela kade sinkomo abantu abanenye ukuthi abarecovery, ama-recoveries ana lawo ama 90 something percent abantu bonke abasilayo bangathi basemakhaya abo. Hawula umuntu osilayo esibhedlela. Abantu bonke basemakhaya. Umuthi inkomo akula muthi okwelapha i-corona. So singakhulumi nge isibhedlela kungalamuthi okwelapha i-corona. Ngabe kuthiwa kulomuthi okwelapha i-corona ngabe sikhuluma ngesibhedlela. Isibhedlela ye siyakhuluma ngesibhedlela ngeminye imikhuhlane leyi ukuthi uyabe sokubambile nqanye lawo unqa ule corona. Ngoba i-corona yona kayelapheki inkomo. Iqiniso lelo likhona. I-corona kulendlela yokufinyeza ulaka lwayo nqa isingene lemzimbeni womuntu ukuthi ingakulimazi kuphela kuthundubeza khonoko. Kodwa ke i-corona kayilamuthi okwelapha. So isibhedlela sizichini phandle izibhedlela. Isibhedlela umuzo omunye lomunye lapha hlala khona yisibhedlela ngoba umunye lomunye umele azigcine endaweni yakhe lapha ahlala khona azivikele endaweni yaphela abahlala khona yiyo kuphela umuthi wecorona ngoba imuthi wecorona yikuvikela